taba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 16 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ukuqala ukusebenza kwamabhasi amatsha enkampani kahulumende eZupco lamhlanje. Abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labasemazweni balungiselela ukunanza ilanga likazibuse okomnyaka wesibili ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abenhlanganiso yeKato Institute ngapha kweleMelika babe lengxoxo mpikisano yokuxazulula ukuthi kungenziwani ukuthi umnotho weZimbabwe ubuyele njalo kusimo sokuba lilizwe elalisaziwa njengesiphala sokudla esigabeni sangezansi yezwekazi leAfrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labasemazweni balungiselela ukunanza ilanga likazibuse okomnyaka wesibili ngaphansi kukahulumende ongayisuye kamongameli Robert Mugabe, kodwa iningi labo selilembono ehlukileyo ngalumbuso kulanyakenye. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Umnyaka wesibili kunanzwa uzibuse ngaphansi kombuso kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, izizalwane zeZimbabwe seziveza imbono eyehlukeneyo ngozibuse lo. Umnumzana Dumisani Mpofu, umqondisi wenhlanganiso yeFreedom First Project, uthi uzibuse uke waba ngohlangothi olulodwa okweminyaka edlulileyo.
Indaba kazibuse iyahlupho kunye. Sikubonile ukuthi uzibuse uke wantshintsha, wenziwa engani ngwelunye uhlangothi, asolunye uhlangothi. Kodwa kweminyaka le mbili sibabonile bezama ukuthi fake labantu. Kodwa kwezomnotho akunzima tombi, lingani khuba liyatshona.
Umfundisi Sinothi Ndlovu owe-National Patriotic Front uthi kaboni ukuthi kukhona lapha esiyakhona njengelizwe.
Angiboni ukuthi khona siya kukhona lapha siya khona. Alubana kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye ngabe sithi khathesi uku intensive care.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Thokozani Nxumalo laye uthi akula kuthakazelela okukhona, ikukhala kuphela ngoba abantu bedubeka.
Akula kuthokozela uzibuso esikhona ngoba siyadubeka. Zonke izinto akula lutho lukhona lapha eZimbabwe. Sibuhlungu.
Ilunga le-MDC Alliance umnumzana Elliot Maka uthi abantu bayemukela ikhefu likazibuse, kodwa empilweni abantu abalanjabulo ngoba belenswelo eziningi.
Ye, ukhona uzibuse siyajabula, but anti uyabona zikule zinto eziningi ozibonayo okuthi sijabule kakhulu. Simele sijabulele ukuthi independence layo, but nxa sesikhangela okwempilo yethu especially, hayi asila kujabula. Ngoba izinto zonke vele zikhanya ngani sithwele ubunzima esila.
Umnumzana Xolani Fuyani uthi sokulomehluko kumumo okhona khathesi phansi kombuso kaMnangagwa ngoba sekukhulumeka ngendaba ezifana labo gukura hundi.
Umehluko ukhona kutshintshile sibilinto eziningi. Nanko even now sesikhuluma langalento yegukura hundi bekungakhulunywa izolo.
Umnumzana Kenan Ncube owebandla lezanu PF uthi bona abaletha uzibuse babona beqhubekela phambili, njalo ukuguquka kwahulumende kuyinto ethokozisa umuntu wonke. Ukhuthaze abantu ukuthi bahlangane ndawonye labanye bathakazelele lolu suku.
Uzibuse lo thina kathi sisibona siqhubekela phambili okujabulisayo, ngoba abantu abethu sibakhulisile sebefundile, njalo ngananzelela i-change of government esesibelayo kathesi i-impressa umuntu wonke ukuthi sihambe ndawonye.
Miyaka yonke abantu beZimbabwe bananza uzibuse mhlaka 18 Mabasa, kulokwehlukana kwemimbono kusiya ngokuthi ungowebandla liphi lezombusazwe. ngokudilika kombuso kwaye ngumongameli Mugabe, abantu bake baba lethemba ngakenye ukuthi umumo uzoguquka kwezombusazwe lakusimo sezenotho. Kodwa ngemva kokhetho lwanyakenye, ithemba lihle laphelela emoyeni ngoba kulapho ukuvele khona ukuthi uhulumende omutsha akachiyananga lowaye khona ngesiphatho langodlame lwabezomvikela ebantwini abadubula ababulala abantu ababetshengisela befuna impumela yokhetho iphume masinya. Isimo somnotho laso sonakala ngamandla, intengo yempahla lokudla ezitolo yasuka yaqonga okwethusayo, isisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika sasuka sawa iholo labantu lasala selingathengi lutho. Abebandla elibusayo eleZanu PF yibo bodwa abakhanya beveza ukuthakazelela uZibuse njalo bethokoza. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
EleZimbabwe elalisaziwa njengesiphala sokudla esigabeni sangezansi yezwekazi le-Afrika selikusibanga sokuba yilo elesibili emazweni womhlaba jikelele alobuyanga. Kanti kungenziwani ukuthi umnotho welizwe ubuyele njalo kusimo selizwe elilabantu abakhomba ngophakathi? Lo ngumbuzo obuzama kuphendulwa zingcwethi ezicubungula ezomnotho ezenhlanganiso yeCato Institute ngapha kweleMelika izolo. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Marian Tupi obenguye umlawuli walingxoxompikiswano uthi eZimbabwe liqhubeka lisiba emlonyeni wamazwe amanenge, hathi ngenxa yabantu balelo lizwe kodwa ngenxa yokuthi kulamazwe afuna ukuzwisisa ukuthi kuyini okungamelanga bakwenze ukuze amazwe abo anganyatheli lapho okwedlula khona eZimbabwe kwelakusasa. Intathele zindaba eseyasebenza okwesikhathi kuzwekazi le-Afrika uMnumzana Barry Wood uthi kuyethusa ukwenzakala kumnotho welizwe leZimbabwe kuminyaka elitshumi lasikhombisa eyokugcina kumbuso kaMnumzana Robert Mugabe. Uthi okulusizi ukuthi ilizwe lingasuka njani kulobu bunzima. Wood uthi ilizwe langena emlindini ongelamkhawulo, ngakho kunzima ukuphuma kuwo. Kudaba lwezijeziso zenotho uthi kunzima ukuzisusa ngoba uhulumende weZanu PF ugcwele abantu abangathembekiyo. Enye njalo ingcwethi uMnumzana Stephen Hank uthi ugwalondaba lweWorld Economic Outlook database luthi eZimbabwe lilobuyanga okokuthi phakathi kwamazwe wonke omhlaba lingunumber 161. Uthi ukuze ilizwe liphumelele kumele lisebenzise icebo elithiwa yiSingapore strategy, okumele lisuse imali yamabond, lingemukeli uncedo lwamanye amazwe, lehlise imithelo, lihloniphe ilungelo likaZulu, njalo uhulumende asebenze mgceke kungelankohlakalo.
These are all things that Zim should be doing. On the outside, sanctions should be dropped immediately.
Ilizwe elaliyilo isiphala sengxenye yezwekazi le-Afrika sekuyilizwe elilabantu abayingxenye abaphila ngoncedo. Kulabantu abayizigidi ezine asebephephela kule South Africa.
The production of all kinds of negative unintended consequences. So step one, unilaterally, the U.S. and the international community, to the extent the international community is involved, should drop sanctions.
Wake waba ngumphathintambo kahulumende weGhana uMnumzana Gude Moore, laye oseyingcwethi ecubungula enhlanganisweni yeCato Institute uthi udubo lweZimbabwe yikuthi inkokheli yezwekazi le-Afrika ayikhuzani. Uthi inhlanganiso ezifana le-AU le-SADC azicebisani nxa ilizwe lisehluleka ukuphatha umnotho welizwe okufaneleyo. Umo uthi umphathintambo wezemali eZimbabwe uMnumzana Mthuli Ncube, laye obekhona embuthanweni lo, ngumuntu ofundileyo sibili njalo ofanele isikhundla lesi. Kodwa udubo yikuthi uzaphiwa na ithuba lokufeza amacebo akhe okuvuselela umnotho welizwe.
There is a saying in South Africa that if all the Zimbabweans were to go home, the South African economy will collapse.
Kulesisho esithi nxa abeZimbabwe bonke abakwele South Africa bengasuka, umnotho welizwe lelo ungabhidlika ngoba ilizwe lonke leSouth Africa liphethwe ngabeZimbabwe.
African Bank or the African Union, technical positions across those institutions is also Zimbabweans.
Yena uNcube uthe okuludubo ukuthi nxa kufika kudaba lweZimbabwe izibonelo zokugugudeka komnotho welizwe ezisetshenziswayo ayisizo eziqondileyo.
Any economic reformer working in Zimbabwe situation.
Amabhanga eZimbabwe aselahlekelwe inzuzo ngenxa yezijeziso zenotho. Okwenzakalayo ukuthi angidingi imali kahulumende weZimbabwe. Sila imali, ngidinga imali yokuphathisa amankampani azimeleyo.
Which is really that's the blueprint that I launched on the 4th of October last year to really capture the reform agenda, both institutional and economic reforms. Now, so we're very serious about this. So there's no, I think, question about perhaps the absence of political will so far to walk that path. Certainly, it's not been benign, my experience.
Okube sobala embuthanweni lo ukuthi izijeziso zenotho nxa zingasuswanga ilizwe leZimbabwe lizakwala lokhu liphakathi kodubo. Abomanyano wenhlanganiso ezisebenzelana labasakhulayo we-National Association of Youth Organizations kumbe nayo bakhuthaza uhulumende ukuba aphume lemithetho esekela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu, abantu bakhululeke ukuzikhethela ukuthi bafuna ukudlelana lobani, ukutsho imicabango yabo kanye lokuvumelana. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo bakhuthazwe njalo ukuba babengeceleni imbono yabo ehlukeneyo bazinikele ukuphatheka kunhlelo eziyabe ziqhutshwa elizweni okubalisa ingxoxo kwezokulungisisa isimo elizweni, bakhulume ngalizwi linye ukuxazulula inhlelo zelizwe ezehlukeneyo okubalisa olwezimali olusanda kwethulwa ngabebhanga elikhulu le-Reserve Bank, babone ukuba bona bami kuphi. Lokhu kuphume emhlanganweni nentatheli zindaba owenzelwe e-Media Center wokwethula izifiso zabasakhulayo abafuna zilandelwe nguhulumende ekulondolozeni ilungelo loluntu lapho abantu befisa ukutshengisela ukukhonona kwabo ngendlela ezehlukeneyo ngokuthula. Okuhlangothi olubona ngokukhankasela inhlelo zabasakhulayo kunayo, uNkosazana Cordelius Khosana ulandisa okubafuqayo ukwenza linkuthazo.
Sibone ukuthi kube lokubotshwa-botshwa kwabasakhulayo emavikini aphelileyo, lanjalo lokubona lokuhlukuluzwa kwama-youth organization ngenxa yomsebenzi abawenzayo ngaphansi kwe-civic space besebenzela abasakhulayo.
UMas Khosana uthi bathethe leli nyathelo ngemva kwesehlakalo sokwalelwa kwabasakhulayo ukufola besiya kusa incwadi yezikhalazo zabo edalela ephalamende.
Kule constitution yelizwe lethu ngaphansi ka section 20 uhulumende a create an enabling environment for abasakhulayo ukuze ba participate kundaba ze economical, political and social spheres of life. Njalo lokukhululeka i freedom of association, assembly and expression evumela ukuthi abasakhulayo babuye bahlangane bonke elizweni lethu lelijikelele. Becela ukuthi uhulumende labo bonke ama-stakeholders ayenze zonke izinto ezilandelelana lese constitution ngaphansi kwe-section 58, 59 no-61.
Isakhamuzi semzini we-Greystone Park umnumzana Colin Ncube uvumelana labasakhulayo laba.
Singanazelela ukuthi isehlakalo esaba khona abantu bezama ukutshengisela kwaba kubi kakhulu. Ethe lokhulumende layo waniki warning enzima kakhulu ukuthi khona kungenzeka futhi sizachaya abantu, sizabopha abantu, sithini, sikhuluma nje kulabaya abasejele abangaziwayo lokuthi emacala abo yikuyini. Sinanzelela ukuthi akusela yona leyana i-opportunity yokuthi abantu betshengisele ngokuthula. So kunikwa ama-excuses lama-reasons achetsheneyo, singazi ukuthi sesizakhuluma abantu bemingaphi nje jikele.
Uncube uthi ukwenza kukahulumende kokungahloniphi isisekelo sombuso akumangalisi.
Kusibonisa ukuthi uhulumende lo akalandeli imithetho yelizwe, akalandeli lokho abantu isizwalane sezivave sawukhulumayo la kukhulunywa njalo yi-constitution yethu yeZimbabwe. So kutshengisela ukuthi khathesi abantu sokuzaba lokwesaba kakhulu, sokuzaba lokuthi nxa umuntu efisa ukutshengisela engasakukwanisi khona lokhu, ngoba i-security sector yakhona iyabe isivalile yonke indlela zokuthi abantu betshengisele, ngoba nxa abantu abasho befuna ukutshengisela amboni ukuthi ngawuphi umthetho abangamiswa ngawo ukuthi benze konke abafisa ukuthi bakwenze.
Abasakhulayo laba bathi bazimisele emizameni eyenziwayo elizweni yokulondoloza ukuthula uqobo kanye lokuvunyelwa ukuphatheka kwabo ngokwaneleyo enhlelweni zokuthuthukisa ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngikuMavis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa lamhlanje uphawule ukuqala umsebenzi kwamabhasi amatsha awenkampani yeZupco. Umnangagwa uthi amabhasi la azanceda emadolobheni kanye lasemaphandleni ukuqeda ubuqili obenziwa ngabakumsebenzi wokuthwala abantu. UPrasetis Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa uthi lawa mabhasi kuyingxenye yangamakhulu amathathu athengwa nguhulumende emazweni abalisa ele China lele South Africa, kukhangelelwe njalo ukuba angamakhulu amahlanu athengwa kwele Belarus lawo afike leZimbabwe. Mnangagwa uthi la mabhasi athengwe ngemva kokuba sebenanzelele ukuba lawo mabhasi athengwa kwele Belarus azophuza ukufika elizweni. Ethi amabhasi la azasebenza ukuthwala uzulu emadolobheni lasemaphandleni ngaphansi kohlelo lukahulumende lokubona ukuthi uzulu uthola indlela zokuhambisa ezibiza intengo yephansi njalo engahlukunyezwa.
This system can be rolled out for the entire country.
Uqhubeke ethi sekulenhlelo esezilungiswa ukuba uzulu angaze athenga amatikiti akhe nsuku zonke asezongazathengwa kanye ngeviki kumbe kanye ngenyanga, okuzokwenza ukuthi angaze ahlukunyezwa ngabemijova. Kuthi labo abalobuqili osobusenziwa ngabashayeli bezimota ukuthengisa amafutha ezimota ledizili loba ukuhamba ngemigwaqo engavunyelwayo kuzoqedwa yilolu hlelo osolusungulwe nguye. Ngemva kokuba lokuqansa kwentengo yokugada amabhasi ngenyanga kazibandlela kuwona lomnyaka, abenkampani yeZupco baqala ukuthwala uzulu emadolobheni lisebenzisa amabhasi amanye amankampani kuhlelo olwamukelwa ngabaningi ngenjabulo enkulu. Kunje abenkampani yeZupco bala amabhasi edlula amakhulu amabili, kusitsho ukuba ukuza kwala mabhasi amatsha kukhangelelwe ukulungisisa inkinga ebezikhona kwezokuthwala kwakaZulu emadolobheni. Kunje abenkampani yeZupco bala amabhasi edlula amakhulu amabili, kusitsho ukuba ukuza kwala mabhasi amatsha kukhangelelwe ukulungisisa inkinga ebezikhona kwezokuthwala kukaZulu emadolobheni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Yebo, 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 msakazo omuhle, mina ngumike Gobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokusetshenziswa kokudakayo ngabasakhulayo kusimo somnotho welizwe esiba sibi mihla ngemihla. Abatsha bayikhala ngokuthi njengoba kungela emsebenzi elizweni babona ukuthatha izidakamizwa kubasiza ukukhohlwa inhlupho ababhekani lazo. Ngambe ukuswelakala kwemisebenzi elizweni kungaba kuyikho okwenza ukuthi abatsha bathathe ukudakayo na? Kuyini okumele kwenziwe ukuze abatsha bathole usizo? Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eyafacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Isinkwa besithengwa ngamadola amabili la alamasenti angamachumi amahlanu, $2.50, kodwa lamhlanje sivuke sesithengwa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu, $3.50.
inhlanganiso yabachola amabele layo ithi isithumele uhulumende umlayezelo wokuthi amalunga ayo aseza kukhweza intengo yempuphu. Kodwa esinye isakhamuzi seBhinga esingumlaleli weStudio 7 sithi intengo yempuphu isivele isikhweziwe khonale eBhinga. Sithi impuphu eyisisindo esingama kilogram angamachumi amahlanu i50 kgs ebithengwa ngamadola angamachumi amathathu lantathu i$33 isikhweziwe yaba ngamadola angamachumi amahlanu lanhlanu i$55. Konke lokhu kwenzakala kulokusilela kwamafutha ezimota elizweni, indwendwe zikhwela mihla lemihla. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi ubunzima bempilo sobufike kusibanga esibi kakhulu.
Hey, thina silokudana kakhulu njengabathengi and abahlali balapha eZimbabwe nxa intengo zethu ziqansa kangaka. Isinkwa esisithenga izolo sikhala sithi siqansile nge-$2.30 namhla sivuke $3.35, $3.50 kwezinye indawo. So asiwazi ukuthi senzeni ngoba isinkwa into edliwa nsuku zonke malanga onke. So besikhalaza sile ukuthi khona uhulumende uyangenela kulokhu at least acontrole ama-prices ethu ngoba nxa izinto zikhwela kangaka kuba nzima. Khathesi asisakwazi ukuthi lo mshova sesibuyele endlini kumbe uzabe lokhu idola kumbe sizawuthola la usuqanisile.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ray Phiri uthi intengo ikhanya ikhwele ngoba izisebenzi zikahulumende zikhwezelwe iholo lazo.
Ah, lapha ekhaya sokumzima baba ngoba vele into yokukhwena leyi singani siyi-session msebenzi ngoba isinkwa nasesiyeqile sesifike ku-$3.50 khonapha. Lama ma-bakers asesizwanga ukuthi bona i-government isifakele i-civil servants imali lokona we-caution labo bahle bakhweza le konke lo mpupu lawo sihle wakhwela vele zonke izinto vele zonke zihle zakhwela kakhulu vele kubi kakhulu lapha ekhaya.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi ngendlela umumo oqhubeka usonakala ngawo kungaba lokunye njalo okutshengisela phezu konakala komnotho welizwe.
Nxa singaze sinanzelele eSouth Africa loba irandi lintshintsha liyehla kumbe liyakhwela kumbe ipetrol yehla iyakhwela ukuntshintsha kwentengo akwenzakali ngaleso sikhathi. So usutsho ukuthi vele abantu beZimbabwe osobhizinesi beZimbabwe sebejayele khonokho nje vele ukuthi bajayele khonokho ukwenza ama-profit aphezulu ukuncendezela abantu nxa vele ungavele kube le nguquko elutshwana nje emsikeni omnyama sokungathiswa kwaphisothi aphezulu kodwa yena umthulinciwe phela babesithembisile ukuthi bengaze bavule ukuthengiswa kwemali yangaphandle emabhenki interbank kuzakhuquka. Okay, vele asakhuqukiswa sokupha amaphilisi ziyabheda amaphizinto intengo zokuna ziyabe zilokhu zikhwela kusikela abantu beZimbabwe uZulu ahlamuke ahladashi akwenzakali bangena ama-streetini sekuqala ukutshisa futhi ababethi bekwenzayo khana esingawufuniyo isivu war okufuthi okungenzakala uhulumende uyakwanisa ukuthi ayethuke ngoba ungeza iy'ngungu zakhona izikhale kade singeza ama-price control uyagcina setshela osobhizinisi ukuthi lingakhwezi intengo kumbe lingaguquli intengo kuzabaphambanisa kusukusa la ma-shortages lana angathi 007. So khathesi sofanele sokudingakala abantu abayingqondo ezithobekileyo abahlala phansi belungisisa ngoba sokonakele vele.
Uhulumende ekuqaliseni komnyaka wayethembise ukuthi kufika linyanga intengo yempahla yezitolo lembadalo ezijiyeneyo ziyaba sezehlile. Ibandla le-MDC esigabeni seMaswingo lalo selikhethe umkhokheli waleli bandla lamhlanje umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye oncintisa kulesi sikhundla emhlanganweni weCongress yaleli bandla ngenyanga ezayo. Okhethwe ukusekela umnumzana Chamisa ngomnumzana Morgan Committee lomnumzana Welshman Ncube kwathi unkosazana Thabita Khumalo wakhethwa ukuncintisa kusikhundla asiphetheyo esokuba ngumgcinisihlalo waleli bandla. Umnumzana Chamisa usekhethwe ukuthi ancintise kusikhundla sokuba ngumholi webandla kuzo zonke izigaba ezibe lemihlangano efana lalo ezivalisa iMatabeleland South, North Midlands, Mashonaland West, Maswingo, Manicaland ngapha eMelika. Njalo imbuthano le isaqhubeka phambili. Lanxa eminye imbiko ibisithi isigaba lesi besifuna ukukhetha umnumzana Elias Mudzuri endaweni kamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somkhokheli waleli bandla uthi ukhetho luqhubeka kuhle njalo abantu bazenzela abakufunayo.
Kukhanya ngani abantu belungisele, ngakho nxa bekhona babe bengathokozi kuyabe mhlawumbe kukhona ukuthi abantu kabasukanga ba bathola kade bekusiswela, kodwa kukhanya ngani hayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka, kuhlanganisela le ndlela izisebenzi ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezijiyene emaprovinsi ajiyeneyo ezisebenza ngayo, eziqhubeka sebenza ngayo njalo ngendlela esisebenze ngayo. Okwakhanyi kube le ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebingayisiyo njalo ngendlela ebingenza ukuthi abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe behlile ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo cele. Kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo bacambileyo, ababekhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa, labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla. Okuqakatheke kakhulu yikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni.
Ukukhetha lokhu kwenziwa njani? Abantu bazikhankasela yini? Amabizo lawo baphuma lawo njani? Njoba sibona ihlukene kangaka.
Ye, ehlukene ngendaba yokuthi abantu bayazikhethela umuntu abamthanda abafuna ukuthi abe khona kuleso sikhundla, bekhetha beyi-province. Ngakho lanxa umuntu echilo ukuthi yena uyafuna ukukhethwa, nxa engazanga akhethwe ngabantu, abantu bengathanga bayamfuna ukuthi abe khona, ibizo lakhe libe khona ukukhetho, usuka asela kale. Kungasenani ke okunye okukhona ukuthi abantu bavunyelwe ukuthi batsho ukuthi bona bakhona ukuthi bakhethe.
Umhlangano weCongress yokukhetha ogcina uzaba nini?
iCongress yeMDC yona kahle kahle iqala mhla ka 24 kunyanga lelandela inyanga ka May, uphela mhla ka 26. Bese sithi iCongress yase United Kingdom le Ireland iphumelela mhla ka 20 April kuya le nyanga esikuyo.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Abantwana umongameli singakagqibi ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele inhloko. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uphawule ukuqala ukusebenza kwamabhasi amatsha enkampani yeZupco. Abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labasemazweni balungiselela ukunanza ilanga likazibuse okomnyaka wesibili bengaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa ezinye indaba ngo-6 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.